siya lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kuNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lo umeya uphunga ukuyenza nje njengomsebenzi wakhe ukuthi ake amise umdala lo umahatshi umsebenzi wakhe. Kodwa abantu beZanu-PF izenzo zabo zonezo babalaleli kumuntu.
Umabhalane omkhulu kamanisipala weHarare uMnumzana Dendai Mahatshi usenikezwe insuku ezimbili zokuveza ubufakazi bokuqhatshwa kwakhe.
Kumele ukuthi uhulumende aqale akhulule leyo mali kungayenziwa izinto eziningi. Njalo thina siyabonga kakhulu nxa sikhangele njengezakhamizi ukuthi labo abaphathi izihlalo abakhangela uloliwe bakhangela impilo zabantu ukuthi siqakathekile. Ngakho-ke kungangcono kuqale kumisa izitimela kulungiswe okwezimali.
Izakhamizi zakobulawayo lezisebenzi zikaloliwe ezeNational Railways of Zimbabwe zikhuthaza uhulumente ukuthi aqakathekise impilo yezisebenzi lozulu osebenzisa impahla yenkampani le kulandela ukufa kwabantu ababili emahofisini ali kampani ngenxa yemtshina engasebenzi kuhle. Inhlanganiso yeNational AIDS Council ithi bedlula inkulungwane ezilikhulu ontanga abaleminyaka ephakathi kwelitshumi lanhlanu lengamatshumi amabili lane abaphila legcikwane le-HIV. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umabhalane omkhulu kamanisipala weHarare uTown Clerk uMnumzana Dendai Mahatshi usenikwe insuku ezimbili zokuveza ubufakazi bokuqhatshwa kwakhe. Umeya waleli dolobho uMnumzana Bernard Manyenyeni uthi lokhu esekuphumuleni uMahatshi ukuze kuhlolisiswe ngodaba lolu. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni samahofisi kamanisipala eHarare lamhlemini, umeya uMnumzana Bernard Manyenyeni uveze ukuba kunengi osekucelwe uMahatshi ukuba akuveze okubalisa isimo semali eholwa ngabalezikhundla eziphezulu, kodwa lokhu engakakwenzi eqhubeka eqholoza. UManyenyeni uthi kusukela nyakenye yehlule imizamo yokuba kwazakale ukuba usele minyaka emingaki yokuzalwa uMahatshi ukuze kwazakale ukuba ungomunye walabo okumele bayephumula na abayabe sebedlulise iminyaka ephezu kwengamashumi ayisithupha. UZulu weZimbabwe uthi ukhathazekile ngalobu buqholo bukaDr. Mahatshi bokungazihluphi ukulalela akutshelwayo sikhathi sonke. UMnumzana Thomas Dube wasemzini weWesley eHarare uthi kasiyo nto ebamangalisayo ngoba etshengisa izenzo zomuntu owazi ukuba kukhona akuthembileyo.
Lokhu kwenza ngoMahatshi vele kutshengisa ukuyenza kwabantu abakuZanu-PF. Abantu beZanu-PF bayenza ntando, kabala muntu obatshela izinto zokuyenza, abalaleli muntu, balalela upresident wabo uRobert Mugabe, balalela amabhosi abo uIgnatius Chombo. Lo umeya uphunga ukuyenza nje njengomsebenzi wakhe ukuthi ake amise umdala lo umahatshi umsebenzi wakhe. Kodwa abantu beZanu-PF izenzo zabo zonezo abalaleli kumuntu.
Udubuthi laleyo nguquko esithe yaba khona kubaphathi ntambo sokulomutsha okhangele uhlangothi olusebenza labo manisipala ingamethusi kangako uMahatshi.
Even bengaba lokhu bebuza ukuthi ama-documents amaphepha akhe angaphi, abasozi bawathole ngoba iZanu-PF ngiyo elamandla every department lapha elizweni leZimbabwe. Kuyazakala lokhu endaweni zonke lapha eZimbabwe. Ingxenye kungamyethusa ngoba uKasukweri kala budlelwano obuhle noIgnatius Chombo. UMahatshi engangena enkingeni.
Umeya uManyenyeni utshela intatheli zindaba ukuba ngemva kokubonisana lobe ngumphathintambo wentuthuko yezabelo uDr. Ignatius Chombo, kwavunyelanwa ukuba kudingwe indlela ezaphathisa ukuthini ayephumula uMahatshi. Wathi kulapho uMahatshi avume ukuyaphumula ekupheleni kwawona lo mnyaka, ngasikhathi sinye kudingwa ongathatha isikhundla sakhe oyingcwethi kulumsebenzi. Ethi yikhona ezahlala phansi lomphathintambo omutsha wokuthuthukiswa kwezabelo uMnumzana Xavier Kasukwere amazise isimo esiyiso kumunicipality weHarare kanye lokuchaza ukuba kungani kuthiwe akayephumula uma hajhi kancinyane kusahlolisiswa okumele kukhangelwe ngaye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izakhamizi zakwaBulawayo lezisebenzi zikaloliwe eze-National Railways of Zimbabwe sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise impilo yezisebenzi lozulu osebenzisa impahla ye-NRZ ayivali njalo nxa kusehlula. Kulandela ukubhubha kwabantu ababili emahofisini alikhampani ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngogcweleyo.
Abantu laba ababili bawelwe ngomtshina othola abantu i-elevator eyibikwe ingasebenzi ngendlela ngolwesihlanu. Omunye wababhubhileyo yisisebenzi lesi sasisiyakhangela umtshina lo ukuthi ulungiswe, kwathi omunye owesifazana yisisebenzi sikaloliwe. Kulandela isehlakalo lesi, inkampani le ye-National Railways of Zimbabwe isimise ukusetshenziswa kwama-elevators wonke osekuthiye izisebenzi kanye lalaba benza ibhizimisi kusakhiwo lesi bekhwela ngenyawo besiyabamba i-23rd floor. Isakhiwo lesi yiso eside ukwedlula zonke koBulawayo. Osebenza kololiwe, unkosikazi Emma Maseko, uthi kuZulu uphatheka kuphela lapho kuthe kwafa abantu, kodwa izisebenzi zalinkampani zilimala phose nsuku zonke ngenxa yemitshina esetshenziswayo eyakudaladala kanye lenjanji yakhona esiyingozi lapho izitimela zihamba. Isakhamuzi uMnumzana Lancelot Makhalima uthi kayivalwe linkampani uhulumende aze athole imali yokuyivuselela. Uthi kuphathisani ukuthi ukulimala kwabantu kube yinsakavukela umchilo wesidwaba, kodwa kungela lanzuzo eza kulinkampani. Kathesi uthi abantu sebeza kwesaba lokungena kuzakhiwo zalinkampani ngoba kusobala ukuthi vele akula lutho olusasebenza ngendlela, kungakho kayivalwe lezitimela zihlaliswe phansi.
Izingozi esezenzakele seziziningi, siyananzelela ukuba vele yena uloliwe udinga imali eningi kakhulu. Akumele ukuthi uhulumende aqale akhulule leyo mali kungayenziwa izinto eziningi. Njalo thina siyabonga kakhulu nxa sikhangela njengezakhamizi ukuthi labo abaphathi izihlalo abakhangela uloliwe bakhangela impilo zabantu ukuthi siqakathekile. Ngakho ke kungangcono ukuqale kumisa izitimela kulungiswe okwezimali.
Esikhathini esiningi lapho izisebenzi zenkampani lezikhonona ziyabe zikhuluma ngemali yeholo esile minyaka ingabuyi ngesikhathi. Unkosikazi Rita Ndlovu okhangela amalungelo ezisebenzi uthi abaqhathiweyo kumele bakhonone ngendlela abasebenza ngayo, ikakhulu nxa iyingozi ebangelwa yimitshina esigugile kumbe ukusilela kwempahla zokuzivikela. Ye iholo liqakathekile, kodwa ukumqoka uthi impilo yomuntu, ngoba kulezi insuku ungaze ufele emsebenzini alukho uncedo imuli yakho eyasala iluthola.
Indaba ze-safety and health ziyaleka in that regard. Kodwa it is important to note ukuthi we need to improve i-safety and health emsebenzini. Singakhangeli kuphela indaba zemali kumbe indaba zama-work conditions. We also need to look at ama-safety and health conditions abantu, ukuthi abantu basebenze endaweni eziphephileyo. We need to put our heads together so that we come up with ama-resolutions on how we can protect ama-workers edge against ama-accidents at work.
Ama-elevators ema-ofisini la abikwa ebevelese le minyaka engasebenzi ngendlela phambilini kokuthi izisebenzi lezi ezimbili zehlelwe yilingozi. Nyakenye linkampani ke yamisa ukuhamba kwezitimela ezithwala abantu kulandela ingozi yokuphambuka kunjanji esitimeleni esivela eHarare sisiza koBulawayo. Ngesikhathi lesi umgcini sihlalo kaloliwe uMnumzana Alfred Mabena watshela intatheli ukuthi yena ubona kungcono ukuthi uhulumende ake yamise ukuhamba kwezitimela ikakhulu ezithwala abantu, inkampani le isadinga imali yokuqhuba umsebenzi ngendlela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ngokwezi pathelane lomnotho welizwe esilethulela zona ngolesibili ngamaviki wonke, lamuhla sixoxa lomnumzana Moven Qhalisa Ngwenya isakhamuzi selubhani endawonye lomnumzana Busani Ncube owakhele eCholocho njalo owancintisa izimele kukhetho olwedluleyo olokudinga ozamela lesi sigaba iParliamente. Besichasisela ngendlela abantu abaziphilisa ngayo ezigabeni zabo ngesikhathi umnotho welizwe ubikwa ubhidlika njalo lendlala ibhahile. Umnumzana Ngwenya usungula lingxoxo.
Ngapha kuzobunzimanyana. Kuzobunzimanyana sibili kodwa ngendlela ukuthi abantu sengani bayakujwayela kodwa noba kungajwayele ukuthi vele thina kahle kahle kule ndawo yakithi into okuthiwa imisebenzi akangibe khona ewayekhona kwakulela abantu ababegamula amathimba. Yibo ababedala imisebenzi manje yathi amagudzi antu bawakhethe. Phela abantu ababesebenza emaphindeni babuya bazihlalela emakhaya. Bazisika ukulima izingadi, abaningi bakhona baphila ukuthelezela izingadi.
Khona ngapho-ke kwenzakalani mnumzana Ncube, baphila njani abantu?
Abantu baphila nzima sibili ngoba esigabeni sokudla babili bathathu abantu abalakho eCholocho ngoba izulu kalinanga ngendlela efaneleyo. Okuyikuthi khathesi masikhangela esimeni sokudla abantu vele bathwele nzima. Ndicela ukuthi emabeleni lawa kade bewatholile ngesikhathi kudlula amakhampeni, usaphakathi wamakhampeni asecelile kwabanzima. Hhaku umsebenzi vela ngike ngikhulume ngawo ngoba nabona labo babathimba abakhulunywa ngobaba uNgwenya babekhona sikuthi phakathi kwesigaba, kodwa okusalayo sibabona bengabantu ababulala isigaba ngoba bawuqedile izihlahla kodwa kulandlela esiyitholileyo thina njengabantu balapha kade kuqalelwa khona amathimba. Okuyukuthi qedelwe izihlahla singakwazi ukuthi khona izihlahla zethu ziyangaphi, indlela ababesithembise zona zama kwezinye izinto kukodwa kwakhona.
Lwathiya kunjani khona ngapho uhlelo lwamathimba mnumzana Ngwenya?
Akula zihlahla kwagubudeka ngoba ngikhuluma kwakula sisakhula thina sasibona kuthiwa igusu lakhona liyagcinwa okweminyaka emihlanu kodwa ngaleyo mnyaka ngokusilela futhi kwezulu kakusela ngisho isihlahla esingabonakala ngoba thina ngapha okukhona vele amagusu ethu adume ngayo inkusi nemavakazi manje kwakathesi kakusela labo bona besenza amaprojekti yona lawo abaningi bakhona ngokuwa kwedola lethu lentana basi wawa azange bephinde labo bevuke. So iningi lethu lentsha elalibaphathika khona phana njengekhuluma ubaba uNcube liqine selisebenzela likhona ngale emangweni wabo we-p t mina umuntu wakhona kungaqedakali ngoba abanye basala bethe bezingile elezimali zabo ezisala emakampanini konke kolokuyana wabisela kakhulu umumo womnotho. So abantu vele okuphila sebephila khonokho esikuthiwa ukuthi inyoni ingavele ingala kudla iyakhwaya kuphela noba ngukuhlwa ekudlile ngaleso sikhathi kuphelele khona lapho singakwazi ukuthi kusasa uyathola ngoba ngathi sikuqathanisa sethi kubeka kulolu hlelo olukhona okuthiwa bathi yi-climate change ngesilungu ukutshintsha komumo womkhathi sebethi bephilele ekulimeni manje ekulima kwakhona lakho kakucace ngoba inkomo azikho ungazi ulima ugati wompu kuyabe kufuna wona lowo mkuba awutholi amasimu abalimayo lana athiwa ngokhulu mina vele ngamazi ukhulu wayelima ngoba ngasikelwa khona bekuwa ulima kolukhulu njengalapho engikhona mina akula mntwana vele kuthiwa uyasebenza kuhle sonke sesiyiziza thatha abafazi babaleka ike sihlezi emakhaya yabona.
Mnumzana Ncube, ungathi lakhona ngapho eCholocho akula ezinye inhlelo abantu abaphatheka kuzo?
Hayi, akula lutho olukhona engibona kusenziwa nje kathesi kulezi nsuku. Ngibona kuthiwa khona na kuyabe kuthiwa abantu babayenza amagroupu bayenze amabhalane kuba benze ama-projects awenkukhu lawani. I-project phela ihamba kwesinye isikhathi ngamanzi. Ngithi eCholocho akula manzi, akulani. Ngikhuluma kathesi amadamu amaningi asecijile. Amaningi kune amanye sesiyacisha kathesi. Akula ngadi, akulani. Isikhewu abantu abadli. Impuphu babasela. Ngiqinisekile ukuthi kusiyafika nje ukuphela kwa-August abantu bephathe ngobunzima obukhulu kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Moven Qhalisa Ngwenya isakhamuzi selubhane endawonye lomnumzana Busani Ncube owakhele eCholocho njalo onqintise ezimele kukhetho olwedluleyo olokudinga ozamela lesi sigaba edalele ePhalamende. Bebekhuluma ecingweni leStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 o'clock ntambama kumagagasi awe 9:09 a.m. le short wave 5930 12080 la ku 15460 kHz. Lamuhla kuhlelo lwabatsha olwe the connection sikhangela umbiko ethulwe iNational AIDS Council othi liyaqonga inani labontanga elithelelwa igcikwane lengculaza. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Kweze vela kwamanye amazwe ngamafitshane ele Greece lilokhe inhlupho zalo zingakapheli, kodwa inhloko kahulumende ibika izwa kwethula isicelo esitsha esileziqondiso sokubhadala isikweleto salelo lizwe esamazwe omhlaba. Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi bedlula inkulungwane ezilikhulu ontanga abaleminyaka ephakathi kwelichumi lanhlanu lengamachumi amabili lane abaphilwa legcikwane le-HIV. Lokhu kuvezwe isiphathamandla senhlanganiso leyo umnumzana Tapoa Magore ekhuluma phambi kwekomiti edalele ephalamende ekhangelane lomkhuhlane wengculaza. Umagore uthe ukubhidlika komnotho ngokunye okubangela udubo lwengculaza kubontanga ikakhulu amankazana, wona acina sesiya emacansini labesilisa abakhulileyo ngoba edinga imali yokuziphilisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-United Children of Africa umnumzana Kelvin Ncube.
Kuyisimanga esikhulu ngoba sikhangelele ukuthi abantu abatsha bezibambe lo kulama situations amaningi ayenzakala ukuthi beqinise be-forced to engage in unprotected sexual intercourse. So siyafisa lathi ukuthi banangayabona yibo abaleader by example, njalo njengoba be-active kanje bebe lezibindi zokuxoxa ngakho belungisise ama-behaviors abo towards HIV and AIDS. But kuyinto ebuhlungu kumbe kuyinto esimanga kakhulu elizweni.
Isikhangele udaba lomnotho Ncube ongamanga kuhle, inhlanganiso le ithi njalo abanyontanga bagcina sebesiya emacansini labantu abadala bezama ukudinga imali. Ludubo lubhahe kangakanani ngokubona kwakho lolelizwe?
Ya, ukuthi alibona ngalakho kulezinye indlela abangazenza ukuthi be-reduce, ngikhuluma ngehulumente ukuthi banangaya-create imisebenzi, abantu abaningi betholakale belo something to do. Mhlawumbe kungayehlisa lokho ngoba abantwana abaningi bona laba abagcina sebethengisa imizimba, ungabahlangana uhlale labo phansi babuze ukuthi indaba, baza kutshela ukubana bazama ukusupport abantwana, bazama ukuthi abantwana behambe isikolo and kuba nzima vele bengavele bengene ukungena kuyona leyo indaba yokuthengisa imizimba, ukuthi uphinde bathathe futhi ubabisele ezigcina ukuthi uyekele khonoko ngoba sebekubona kuyinto echazayo njalo kuyinto elula yokuthola imali.
Umnumzana Kelvin Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye-United Children of Africa. Kunjalo nje inhlanganiso ye-Plan International ithi ukudingisisa ekwenzileyo eHarare lakobulawayo kuveza ukuthi abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lasitshiyakalombili ekhulwini i-58% bathi kulungile ukuthi abesilisa baye emacansini lamantombazana angaphansi kweminyaka elichumi lasitshiyakalombili i-18. Imuli yentathelizindaba eyanyamalala okwenyanga phose eziyisikhombisa uyitayi Tamara ithi umthandazo owehlula ukwenziwa ngenyanga edluleyo usuzenziwa ngempelansonto eZimbabwe Grounds. Lo mthandazo owehlula kulandela ukudonselana okwabakhona phakathi kwabafundisi labezokholo. Amapholisa lawo ala ukuvumela umthandazo lowo ukuthi uye phambili. Kodwa umfowabo kaTamara uPatson utshele iStudio 7 ukuthi abafundisi ababencedisa ukuqoqa bekhokhelwa ngumfundisi uWatson Furayi kabaphiwanga ithuba lokuncedisa. Sixoxe lomnumzana Charles Nyoni omunye owayesebenza lomnumzana Tamara kunhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, I am a little bit of tenders with a pretty big white basket teaching about the volunteer about the book of the series, the civic kind of animal government to the ones to the little bit of way. Jim over Ilan Alacona to be pretty design.
Mobile never knows the
way. I wouldn't say Bonke Avaz, Patoe, Busazi, the Gaginavaz, the Masonto, the Gaginavaz, the Society, Bonke, the United States, the Gaginavaz, the Ama individuals, Ama citizens.
Siyabona ukubana kuqala kumaviki ambalwa adlulweyo umthandazo wawusenziwanga. Ungasitshela ukuthi kathesi kuyini elikwenzileyo ukuthi kungafani la kuqala?
Ye, kuqala kwakhanya amapholisa esivikelela ukuthi sihambelele phambili ngawo lo mthandazo. Kodwa okwakathesi nje sababhalela amapholisa sibatshela ngalo lo mthandazo. Kanye lephepha esaliphiwayo ekhothi, ikhothi isipha imvumo yokuthi sihambelele phambili ngokuyena. So ngalesi sikhathi mbonakale akula into nje engavuka ezasimisa nje ukuthi sihambelele phambili lokwenza umthandazo lo kaJamani.
Ubona abo libanxusileyo abafana labezombusazwe lizabaphana ithuba lokuthi bakhulume emthandazweni lo?
Ye, njengoba uIkhaya wayebambekile kulezinto ezihambelana nezombusazwe, sizabapha nje okuyimzuzwana okumlutshwane ukuthi njengoba labo bake basebenza laye, bake bakhulume izimpijane okokuthi babesebenza laye kangakanani, njengoba sonke siphakathi kokumkhumbula nje lokumthandazela.
Njengoba usithi wona umthethwandaba wavuma, amapholisa wona-ke athini ngomthandazo lo?
Okwakathesi nje amapholisa asipha i-clearance yokuthi sihambelele phambili siwuyenze nje. Basebekhuluma ukuthi bazanceda ngokusipha amapholisa azagcina ukuthula nje phakathi kokuthi siye senze umthandazo lo.
Umnumzana Charles Nyoni ngomunye owayesebenza lo mnumzana iJai Zamara kunhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square obekhuluma le Studio 7 eseHarare.
Win we bow silale ma win we bow silale ma win
Lamuhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyaqhubeka ngodaba lokuqhakathekiswa kwenyanga esintwini. Ngeviki ephelileyo sizwe unkosazana Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazana njalo onanza amalungelo amasiko esintu lomnumzana David Mhambinyana Ngwenya ilunga lenhlanganiso yezinyanga labelapha ngemithi yesintu eZimbabwe National Traditional Healers Association bexoxa ngodaba lolu. Bavumelene ukuthi inyanga ile misebenzi eminingi kakhulu. Ake sizwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngokunye okuphathelane lenyanga.
Sesinempilo emfitshane ngenxa yokungalandeli amasiko. Abamaphambo kwabantu bethela izingwalo zenkosi yamaBhayibheli bayenza konke okuhle ukuphilisa bona kodwa baduhisa abantu bese bebatshela ukuthi kulandela amasiko kuyisono. Kube kanti uJehova uThixo owadala izulu lomhlaba lakho konke okuphila phakathi kwawo uthe nxa ethumela indodana yakhe uJesu Kristu emhlabeni wathi angizanga ukuzoceda kodwa ngizogcwalisa, okutsho ukuthi khonokho obekuvele kusenziwa izolo angithi uyabona ngingene kakhulu kuyo inyanga leyana Dube. Ndithi nxa ithwasile inyanga yonale angithi ilelanga layo lokuthwasa singathi ungweni uthe wona ubuze ngokufa kwayo ungweni waseqala ngokuthwasa kwayo. Nxa ibifile inyanga leyana umuntu kavunyela ukukhipha umzimba geze umzimba unqunu uthetekele kungemhlaba kuthiwa ngelimnyama. Kawume egcekeni emhlabeni umhlaba umnyama umhlaba utshintsha izenzo umhlaba uguquka usazama ukudala inyanga elandelayo wena ume egcekeni ujika amanzi ugeza vele kakukho lokho esintwini yilanga ekuthiwa kuyazilwa ngelimnyama uyahlala le ngcekeza yakho izinyanga ibeki thwase ubusukugeza la uhlambulula uhlangabeza inyanga lentsha esithwasile. Angithi yabona khonokho bekusitsho into eziningi kakhulu khonokho.
Yey, so bekusijoni baba Ngwenya nanguma uthebe uyakhuluma lapha kambe ungahlala le ngcekeza isikhathi eside.
Ye, kuqondile lokho ngoba ngalingelimnyama uzageza njani, kathi-ke labo izanuse lezinyanga ngalimnyama balizilela ababambi zihlahla ababhuli mathambo badinga ukuthi izithwase bahlambuluke-ke ukwenzela ukuthi sebebamba izinto zabo babe sebehlambulukile. Njalo inyanga ibika okuningi labo omama iyasho ukuthi nxa isisithi sebesiya emazibukweni sebesazi ukuthi benza njani konke lokhu inyanga into eqakathekileyo kakhulu ngoba uzafica ukuthi abamamuslim bakhangela inyanga ukuthi inyanga injani uzafica ukuthi le mpawu zabo bafaka inyanga inyanga into eqakathekileyo kakhulu engumkhokheleli wempilo zabantu umhlaba wonke hatshi abesintwini kuphela
ye ukuthi sikhathi-ke sesidliwe ngumangoye Matebe ungavala khonapho-ke usitshele ukuthi kambe kuthweni ngokuthi inyanga isetshenziswe kulezi nsuku
hhayi kutho ukuthi abakhangele kwezemidlalo kugatsha lukahulumende olwe-art sports and culture ngibona ngani bayala baza kudingisisa bakucubungule bake badinga amaxhegu nezalukazi bese zisiya-ke emabhokisini awokuthumeza ulwazi esithi ngamathelevishini ebafundifundise baxwayisa abantu ukuzoyekela aziyekelele ngokufuna kwakhe kodwa ulwazi elalo iqakatheke kakhulu inyanga yinto eqakatheke okunyekumangalisayo kwakuze phela ungakhangela lamawela anti kulesi khathi sokuthi ayagugwa ehlanje lulu sikhafile ngoba izolo bebengcolile isithwasilena siyana sebedunyelwa one by one sikele esilotheni laphana babhukuke bangene ekhaya sebehlanjulukile ngoba kwakusithuli sebengene emhlabeni omutha wonyanga entsha namhla basakwenzi khonokho sebethi ibhukanana lingakhisa bagijibele emaphilisini akusela mpilo yamabhukanana bakithi izolo kanti-ke lilandele ukulandela izolo asikho kwenza isono
ivala khonapho babangwenye
ye lokho kusho ngumathebe kuqinisekile mbona ngani abantu abamnyama balahlekile kakhulu ukwedlula amakhiwa angaze mbone ikhiwa liziphatha lifaka inwele zibe mfitshane ukwenzela ukuthi lifanane lomuntu omnyama umuntu omnyama kalifuni ikhiwa kodwa okwekhiwa uyakufuna sibili bazipenda bazenze yonke into akuyesabeka lokho nxa umathebe sithi yena kuyadingakala ukuthi bafundiswe kabafundiswe sibili ngoba uzafica ukuthi lekugqokeni nxa ephuma emshoveni kuyesabeka ufica abanye sebelamathathu ezibunu konke khona lokho amathathu lana ababewafakile atsho ukuthi mina ngingugada uchiye
lapha sizwe unkosazana Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazana elo mnumzana David Mhabinyana Nkwenya ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe National Traditional Healers Association belo Gibbs Dube weStudio 7 Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguquli liqhubekela phambili litshaya indiva indubo zokungatholi usekelo lwemali olweneleyo njengoba lidlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano we-CHAN ngemva kokukhulela ilizwe le-Comoros. Asizweni okuningi kuntatheli zindaba yethu Joseph Njanji.
Iqembu lama-Warriors libe ngutshikile obhanqalele le-Comoros kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni ngomgqibelo odluleyo. Okutsho ukuba linqobe le-Comoros ngethukanyanxa sekuhlanganiswa lempumela yomdlalo wakuqala odlalelwe eZimbabwe lapho iqembu lama-Warriors elinqobe khona ngethukanya. Iqembu leZimbabwe liphuzile ukuya elizweni le-Comoros njengoba inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yezifa yona ebhekane lodubo lokuswela imali ibisehluleka ukulitholela indizamtshina yokulisa kulelo lizwe kwaze kwangenela inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission lohulumende. Lokhu akusikho kwakuqala ukuba iqembu leZimbabwe libhekane lodubo sekumele lihambe kwamanye amazwe njalo ensukwini ezisanda kwedlula lize lahamba ngebhasi lisiya kwele Malawi ukuyaphatheka kumdlalo we-AFCON ngemva kokuba abadlali beyale ukugada indizamtshina bekhalela iholo labo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.